sasabhala incwadi kathathu sasihambisa kibo in person kathathu. Sasifuna sabanga quiz ukuthi ngali ngakhumbula ukukhweza ningafiki kwintengo lezi ezinye ezibili. Nangali khumbula lisicabanga ukukhweza qalani liconsulte ama-students, but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli, so sigcina sesidinga indlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha?
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bama-civil servants, okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala i-school fees. So kutsho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo laba besiyezikolo bonke balenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala i-school fees, ingaba ikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla, but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho esihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana, but bengakwani kuma-halls of residence, kune sesiyarenta phansi. Umntwana ugcine sebhadala orenti abafika ku-$100 per month ngapha elabo school fees esifunekayo, kumele adinge labo grocery. Kuma abantu abadla ama-1 meal a day if they are lucky. Kuma ngama-classes esaqala abantu bengamakhulu amabili khathesi sekubo-8 in 3 years abaseuphuma. Amankazana athatha advantage laba obaba balezimali ngoba bebebathatha bebenzisa abakufunayo bebathembisa ukuthi bazabancedisa esikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu. Abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa zakudlani, pho ngizaqeda yini leso sikolo. Izindubo esihlangana lazo kakhulu njengama-student kuma-learning institution.
Abogatsha lwezemfundo labekolishi le-UZT ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha, siyabahlonipha i-position abalayo njengabanikazi besikolo, njalo sisihlotha bangabazali. Kungakho-ke si-expect ukuthi labo banga-understand-a ukuthi sikhuluma njengabantwana. Nxa sifika i-school fees sikhwelile i-UZT sitsho ukuthi asikwanisi ukusibhadala. And indlela e-best yokuphendula such an issue yikuthi bakhangele ama-figures lawa bawa-revise, bawalungisise. Not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu ababutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi. Ngoba i-CTI affect laba abalitshumi kuphela ababotshiwe, hhayi. I-affecta ama-thousands onke ase-UZT. Okutho ukuthi kusasa abazavuka futhi bekhona, laphambi kwasasa abazavuka futhi bekhona. As long as bangazange balungisa ama-numbers lawana, sizabe lokhu esiphenduka ngoba asibi, but asiseneliso ukufunda.